Ukuthi kungena abantu kuza ngokuthi bayalandela yini lokho asebakujwayeza abantu ukuthi bathathe umuntu owayelesikhundla esikhulu kuzaphu ingakangeni ngo-1987 kuzano, ngokuba okukhulu ikuthi kube ngumuntu owangena kunye lobaba uNkomo ngo-1987 kusenziwa i-unit accord, hayi labo ababekuzaphu baya kuzano kungakafiki i-unit accord. Ngakho nxa ukhangela kulabo uzabona ubaba uSimon Khamo enguyo phezulu, kodwa basengathatha abanye phela ilabo abantu basebenza ngendlela yabo esingayazi lathi. Kodwa ke nxa ukhangele uzabubona uKhaya Moyo enguye umuntu ohamba phambili kulabo abangangena, kodwa basengehla badlule kuye nxa bengamthandi bathatha abanye kanjalo, ngoba kusemandleni abo, akulanto bavimbelaka, akulanto ebhalwe emthethweni ukuthi kumele bakwenze kanjalo, bazenzela umathanda nje ngakho. Kodwa ubaba uKhaya Moyo nguye ophambili kulokho nxa kulandela indlela obekusenzwa ngayo.
Singabona ebuyela yini kuhulumende uMohati imhlawumbe bemupha esinye isikhundla esitshiyeneyo?
Usengabuyela ngolunye usuku, kodwa kakukabonakali ukuthi angangena. Umuntu osekwaba ngu-vice president kakujwayelekanga ukuthi angabuya angene senguminista izinto ezinjalo, ngokuba kuyahlupha kakhulu emapentshenini, kuyahlupha ezintweni eziningi nxa usuthatha isikhundla esiphansi kakhulu. Usengaretire ngemali encane kakhulu, ingakho kabantu abaningi bekubalekela ukubuyela njalo. Kodwa kangiboni njalo ngendlela aphume ngayo ukuthi angabuya abuyele esikhundleni esikhulu. Angahlala kuzano ngale lapho retirelwa khona laba abantu abadala, asebenze khona ngale, ngokuba bayamdinga bayamgcina lanxa kucatshangelwa ukuthi kaziphathanga ngendlela efaneleyo emahofisini. Angiboni ukuthi usengabuyela ku-government, ngibona nje ngokuya kwesikhathi uzagcina nge-congress elandelayo ezane esephumile phezulu esihlalweni lesiyana sebefaka omunye, kumbe ngokuya kwesikhathi la agcine eshiyile. Kodwa ke hayi ukuthi abuyele kuhulumende kangiboni.
Khona ungathini ngodaba lokuthiya kwakhe umsebenzi?
Emazweni amaningi vele umuntu kungathiwa khona ulecala lokusebenzisa ihofisi le-government ukulala labomama abendileyo kumbe labantwana besikolo uyatshiya umsebenzi. Into etholakala endaweni eziningi kakhulu emhlabeni lapho abahlonipha khona abantu lo mthetho abazithoba ebantwini. Kukhona lapha kuphela eZimbabwe lapho umuntu athangona khona bulala abantu enze konke ukungcola pronyothwa acine emkhulu. Yingakho sibona abantu abaqeda abantu ngegugura hundi kanye banezihlalo ezinkulu kakhulu, abatshontshela abantu nge-Willowgate scandal banezikhundla ezinkulu kakhulu. Kodwa ukuthiya umsebenzi ngemva kokwetheswa icala elinje ikakhulu nxa kulobufakazi obusegcekeni, yinto vele efanele ukuthi umuntu ayenze achiye. Kodwa ke kakungathiye yena yedwa, bakhona abanamacala amakhulu kakhulu okwedlula elakhe, yibo abantu kumele baphume baphele emahofisini kubusa abantu abafanele ukuthi babuse, hhayi izigebengu.